soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 7 Hlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kambe ukugcwala kwabantu embuthanweni yebandla le Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizani ngoba kukhetho oluzayo na
ama namba lawo esiwabonayo makhulu sibili yebo kambe kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni kumele abe ngumsekeli kamnumzana Nelson Chamisa OSCCC sile ngoto londiwele.
Then won't abantu abaphakathi technically in the running for his cause as cone. Umuntu ongekho phakathi kwephembu leli, then you are asking for fire.
Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wazise izolo ukuthi ele Russia lilungiselela ukuhlasela elinye idolobho lalelo lizwe ele Odessa.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wala wabantu embuthanweni yebandla le Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na kulimpela viki leli bandla libe lemihlangano yamarali edolobheni lakobulawayo leGweru okubile nkulungwane zabantu kodwa imifanekiso yemihlangano esike yenzelwa kumadolobho lamo omabili libandla leli lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai kuminyaka edluleyo itshengisa ukuba amanani awangempela sonto awakhwelanga. Sixoxela ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amarali ajayele ukuba lohlupho lokuthi ayenza lokho ngithi mina yideception ngoba siyakwazi ukuthi emaralini kuyabhaswa abantu babuthane bagcwale endawonye. Mina sengama ukuthiwa reading too much into amarallies amanamba amarali ngoba kunengi okwenzakalayo emaralini okwenza ukuthi abantu babe banengi emaralini. Kuya abantu bathengelwa utshwala lezano la iyakwenza amaphathi wonke akwenza abanye bathengelwa utshwala kuyaba lezinto eziningi nje ezikhuga abantu ukuthi beze eralini. So amanamba lawo esiwabonayo makhulu sibili yebo kambe kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti. Sikhumbula ukuthi ngo-2013 kwaba le rali enkulu kakhulu ezwa owayengumongameli we-MDC ubaba uMorgan Tsvangirai eHarare eyathiwa khona kwathiwa kupendwe iHarare yababomvu painting Harare red kodwa kwalandela khonapho kwaba i-whitewash win yeZANU-PF. So amarali kahle esikhathi esiningi ayakhanga amnandi nxa lifuna ukukholisa lizikholisise amehlo lilizizwe ngani libakhulu futhi ayenza lokho osingathi thina kuthiwa yikwethusela elinye ibandla nxa libona elinye ibandla eliphikisayo liphikisana lalo nxa libona abantu bebaningi kangakana liyaqala ukwethuka njalo kuyenza abantu lakade behlezi ecingweni abanjengami abangafuni ukuthi babe le bandla abalisekelayo babone sengazani leli yilibandla elilabantu abaningi bebesebelisekela. Esingakwaziyo ukuthi abantu bona bana babuye kumaralini barejistile yini ukuvota bazavota yini.
Ubona ungani kulo mehluko na nxa uqathanisa lenani labantu elalingena imbuthano kamuyi owayengumongameli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai?
Ngiyabona amanani kodwa kanye kaboni inani labantu elifika kunani labantu ababe landela uMorgan Tsvangirai. Singakhohlwa futhi ukuthi uMorgan Tsvangirai senza amarali akhe ngabo 2000 eqala ibandla leMDC. Kwaku isikhathi esinzima kakhulu futhi sesekwakushaywa nakhona kudlula kathesi. Udlakela lwaluluningi kakhulu kodwa ke abantu babehamba ngobuningi. Yebo kambe bakhona abalandi abade behambile kusisisi sibabonile kobulawayo sibabonile eGweru. Kodwa angifisi ukuthi angifuni ukuthi ngiqathanise lamarali akayesenziwa nguMorgan Tsvangirai. Yebo kambe abantu babuya sibili ngobuningi. Kodwa ekuqineni kwakho konke njengoba ngitshilo ngaphambilini amantu laba ababuye emaralini bazaguquka yini babe ngamavoti? Yiwo umbuzo wami. Singakhohlwa futhi ukuthi abantu labe sibabonile ngamarali emadolobheni esekuvele khona kuyilapho okuqile khona amabandla aphikisayo kumbe ibandla eliphikisayo. Kasikwazi-ke emakhaya lapho okuqine khona iZANU PF ukuthi khona kuza kuba njani, ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day inani lamavoti sokubaliwe yilo eliqakathekileyo ikakhulu vele imvama abantu bemakhaya bajayele ukuvotela iZANU PF. So amanani lawa akawatsho lutho kangako.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwe Ndiweni kumele abe ngumsekeli kamnumzana Nelson Chamisa webandla leCitizens Coalition for Change iCCC. Lolu daba luhlaziwe ngabantu enkundleni yokuxhumana eTwitter, abanye besithi ngani abantu abadabuka esigabeni seMandebeleni sebenziwa abasekeli bakamongameli sonke isikhathi. Abanye ngabathi uNdiweni engasebenzelana loChamisa kungathuthukisa amathuba wokunqoba kukhetho, ngoba bengakhanga uZulu ukuthi avotele leli bandla ngobuningi. Sixoxe loNdiweni saqala ngokumbuza ukuthi ulubonile na lolu daba enkundleni zokuxhumana.
Ngilubonile udaba bezoselala abantu kakhulu, kodwa ngagcina sengiphendula omunye ngathi hhayi bo, njengoba sesibone okuningi phakathi kombangazo kugcina emankantoni khonasho ukuthi ujaji seyehlisa lo, sekhweza lo, yehlisa lo, ngathi hhayi ake silandele umthetho ukuthi i-political party yonke kumele ikhethe phakathi kwayo. Xa umuntu ephakathi kweqembu elithize, then bonke abantu abaphakathi typically in the running for isikhundla ezikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli, then you are asking for fire, because I'm certain kuzaba lo muntu ozagijima e-high court kumbe ku-constitutional court athi lo muntu ungene njani.
Kodwa kona ngakuyikuthi inkokheli yebandla le-CCC ivumelane ukuthi hayi uNdiweni siyamfuna.
Ngiyathemba umbono wethu. Khathesi ngapha noma i-state media ikhuluma ukuthi dethroned, dethroned chief, kodwa okusemthethweni legally speaking lokhu ngiyinduna yentaba zinduna, lokhu ngisebenza labaphathi bami, sebenza losobhuku bami, ngilobela ama-ministers ezincwadi njengenduna egcweleyo khonokho ngenxa yokuthi indaba isifiso lesi esathutsha kuhulumende ukuthi bangihlalise phansi sasiphosa enkantoni. Yikho kuyenxa into lokhu isenkantoni ngesilungu kuthiwa subjudice, ukuthi amajaji sebephethe bazayihluza bona ukuthi balalela umpungameli kumbe balalela abakondweni. Yikho kuyenxa kuzathutsha isicelo esiphuma kuZulu kumhlabathi wonke kuzadingisisa ukuthi ngisihluze lami ukuthi ngingena njani, ngipha ngima ngaphi ngani ukuthi kwenza ukuthi kungangiwisi phansi. ngendlela yakhona le tokwami ngamafithane nxa ngoqa indaba yami hayi lapha mfowethu mina sengisebenze lamaqembu wonke sengibahambile hambelele wonke whether uthi kuma meetings amju kuma meetings azaphu meetings MRP meetings MTC meetings CCC sengihambe indawo zonke khonapho ngenxa yejazz lam futhi isithunywa sabantu kumele abantu so lokhu kuzadinga sisekuzaanyathemba kuzadinga sisukuthi ngizwe nxa isipho sisithi mdlala silicelela isikhundla lesi ngiyabe ngibuzisisa lami ukuthi sikhundla bani esenzani asoze kungivalele ukusebenza labanye
manje kukhona abanye kade besithi bona kanti kungani abantu abadabuka esigabeni samaNdebele kuyibo abaphiwa isikhundla sokuba ngumsekeli
ngiyakuzwa lokhu baba lakho uqondile sibili umbono oqondileyo khona lokhu into leyo yavela ngenxa ye-unity yekhodi yinto into eyangenisa singathi umbono lowo kwelakithi ukuthi kube njalo pho njengoba sesibonele ukuthi i-unity yekhodi isifile yaphela du lakho ukubunjwa kwayo ekuqaliseni yabunjwa ngxele yikho-ke akimi ngiyabe ngisithi ukuthi hhayi lapha nxa sise ukuthi siqhubeke phambili njengesizwe mele sikhangele umuntu ngomsebenzi wakhe umuntu ngomsebenzi wakhe ukuthi ungena ngaphi ungena ngaphi lakho nxa sesikhangela khona lokho ukuthi umuntu ngomsebenzi wakhe singenzi udaka lolu okukhona khathesi ukuthi uzaba engxenye lamavayisi amabili amathathu landlani hhayi lapha indlela yokusebenza ephezulu uba lo obambe isikhundla esiphezulu ube le muntu oyedwa nje one umsekeli wakhe ukuthi nxa engekho uqeda khonapho sungena-ke kukhomithi zakho landlani konke landlani khonapho yikho-ke hhayi ngiyabe ngifisa ukuthi nje laba abakhokhela nje ezombangazi kakhulu lakho bakubambe khonokho ukuthi asikhetheni umuntu ngolwazi lakhe ngesilungu okuthiwa umuntu ngemerit yakhe angene khonaphana akhokhele indaba enzima ngoba lokhu siphakathi kombuso lo okhokhelayo ibandla le-ZRP F lona ibandla leli libaze indima enzima kumphakathi inzima indaba le abayilesihleyo ngoba kathi sigudla sonke noma ungaphi ikugudle ikugudle yikho-ke sabe sidinga ukuthi sithanele izimpi lezi sicacise indaba yethu ukuthi siyaqhubeka yini phambilini yikho-ke nxa sesikhangela khona lokhu hhayi ukuthi lo odabuka ngapha umthwakazi abe usekeli isikhathi sonke hhayi into endala leyo asiyekele sibili ayisizi njengesizwe ayisizi njengabantu
lo ngumnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni induna yentaba zinduna ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebilitane
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe izolo egweru ukuthi ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC luzathola kunzima ukucilibezela kukhetho oluzayo ngoba sebelamehlo phakathi kwale khomishini phephandaba lekhoniso lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo iprimary leyesecondary luthi zonke izikolo ezingabhalisanga ukusebenza ngokusemthethweni kuzamele zenze njalo kumbe zivalwe. Obona ngokukhutshwa kwembiko kulelo gatsha, umnumzana Dawungana Ndoro utshelele liphephandaba ukuthi izikolo ezingekho emthethweni zizaphiwa isikhathi sokubhalisa ngokusemthethweni andubana zithathele amanyathelo alukhona. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umanyano we-United Nations udinga imali engamadola emelika angamakhulu amabili 205 million eyokuphathisa abantu abayisigidi esisodwa lengxenye 1.6 million ababalekela impi yomdeni kulelo lizwe. Impi le yaqala kunyanga ezedluleyo esigabeni se-Tigray yasabalala yafinyelela isigaba se-Amhara lese-Afar. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi amazwe kumele angabandlululi abantu abafuna ukubalekela impi. Linhlanganiso ithi kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,800 abafuna ukusuka kwele Ukraine okulempile le-Russia kodwa bathola kunzima ukuthi basuke ngoba bebandlululwa emngceleni. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Eminihle bantwana benkosi, siyabonga ukugcinwa lokulondolozwa emsweni wenkosi lamjabulelanga elihle. Ya, siselangeni le kwakhiwa kwemizi, sizangena esikhathini semthandazo. Singakangeni esikhathini somthandazo uzaka 24 ivesi ngo-3 uyasitshela lapha ukuba umuzi wakhiwa ukuhlakanipha uqiniswe ngokucedisisa. Ukuhlakanipha okubalwayo lapha sokuhlakanipha kwasemhlabeni kodwa kuye kuhlakanipha kwezulu nokucedisisa kwezulu. Siyabonga ke lengoma esiyiphiwe unumber 156 yasitshela ukuba amazwi kumele siwasebenzise ngamazwi anjani. Amazwi amabi xa siwasebenzisa ikakhulu kuma-marriages awonakalisa izinto eziningi. So kubalulekile ukuba nxa sikuma-marriages sibe kwikwazi amazwi esiwasebenzisayo. Asisakhulumi noma kanjani, sesikhetha amagama esiwakhulumayo ukwenzela kuma-marriages ethu kuqine, imizi ingadiliki. Siyajabula ngoba umthandazo ufike ngesikhathi esihle kusakhiwa umuzi womunye umzalwane wethu. Singathi uNkulunkulu angangenela abe yisisekelo phakathi kwaye nalo umuzi esiwuyakha namhlanje. Sizangena esikhathini semthandazo siyithandazela ama-marriages. Sibe nomthandazo nganale imini baba wethu osezulwini. Siyabonga ukuba lobaba ofana lawe Jehova nothula aluba sekuye nalo umhlaba Nkulunkulu othandekayo, umhlaba osudayizela Jehova nokuthula osungasela direction Nkulunkulu othandekayo phakathi kwawo. Siyaba siyixovela njalo phakathi erijis kungela kuzwisisa imizi ichitheka ngekusinqosa ukuba akube khuzithu kuyothula kwabathathe bafundise abankulu thandekithaka kungabi igazi zamhlabe ebhuti ndisathi thuta wakukhulu njengoba wawukuyethandekisikhetha. Siqinisele erijis akuye namhlaba kuto abandela izimiso zakho Nkulunkulu ndekayo kuba luhlanje uma sikunezinto akuchitheka khona. Siyakuzisiza usizwile qinise izinto kanti esiningi zokuqeqa
ngibona njani ndawunda hayi yalibona leli hlazo manje thokozana ikhuphe sifu beyilaphi themba abantu abanengi bazivuza imbuzo ngalampheni kambe umuntu owenza ihlazo ufana thokozana ikhuphe umamukela kanjani phela usebenza laye kanjani labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarikholayo phela umama lo vele useyisita sika chami sika sakhe empeli singajiwa wathatha umuntu kodwa laye uchamisa if elikhoni phela angicabanga umamcabanga umama owayihlazo lami ongathi ende manje yena itwa imali asikhoni buka manje uqedwa thaya umuntu manje uqedwa ngikhalela umnyanga kavuthini manje ngisebuyela bhekhi sami lapha sekuyekula kambe usebenza njani labantu laba owabantu abantu abakhala inkhala ngaye hlazo sekukubuyela bhekhi lapha siya exact kodwa uchamisa ma engathatha lo mama uyabini ende ibandla lakhe lizobhizika ngoba abantu abazibuza umuntu onjalo usebenza la isitha sakho usebenza la uchamisa engathatha lo mama lo awuyabe ephambanise kakhulu 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 ende uzobhizisa ibandla njengalokhu engeke uchamisa engeke sazwana labo welshman
salubona ngiyakujabula ama iaudio yami ingafundwa kakhulu okhulumayo ngujaymon wendaweni yasenkaya khokhobo esiyezindaba ekhumayo but suka sibe buhlungu ngento esizwayo i-MDC Alliance ibizo sebelithethe omonzor manje sebetshintshe ibizo sokulabanye thi abalifunayo into lezi mbona ungalandelela kakhulu into zepolitiki yasezimbabwe kuyagcina ucaka njengomuntu otshova amakhasi kakhulu into lezi ziyahlupha gcina singasazi ukuthi pho ibandla liyokhulula ilizwe eliphi omonzora nampana zimpimpi zikamnangagwe kuyafana lo widi wemoto gijima lo mnangagwe wayengasejoyini iZANU-PF asuke lokulokhu egijima njengoboko ukuthi ungabona obeseqa kuphawu lebhat i-audio yami ma ingafundwa ingajabula kakhulu and ngithi abantu bezimbabwe ababeyazi into abayifunayo okungamaphathi lokho okuningi lokhu ngathi kusadlala ngathi asazi lezulu lele linayo waye linganeli khona le labo kuthiwa ngosayikloni benele khona le ephalamende kuye kubuya abantu abatsha bale
salibonani sibonani boyesev nawo okhulumayo lani lapha leso hayi ngalolu dibe hlanela lo olwasekhaya ngale haya kodwa siyajabula lokho esibone kwelaki ngobulawayo bele okwenziwa ngumphathi wethu Nelson Mandela hayi sisi ayihambe phambi ayiqhube njalo hayi sikhathele ngalokhu sike kunini nini uBiden sakela amasanction into ezinzile vele sithi phanza mayiwe phambi lizwe
salibonani basakazi salibonani bazanjani okukhulumayo ngowayezikhuluma ngapha South Africa Johannes bengilesicelo lapha President Chamisa ukuthi kathumele amabhasi ezosilayitha lapha eKwane eSouth Africa cabanga ukuthi ngenani esiyilo ngapha eKwane we are over maybe siba nengokuthi ngafika obo 10,000 kuningi esibobona so kathumele amabhasi ezosilayitha siyomvotela asikhuphele iZANU PF lizwe lakile badali lapha eSouth Africa sokuthandaka kodwa sabaleka indlala imizi yafa emakhaya yawa abazali bathe lapha eSouth Africa basemnyama asaphili kahle singabantu abaphila bebaleka begxotshaniswa bethenjiswa kutshawa so le mpilo esesiphila ngapha isekhomnani uPresident Chamisa akathumela amabhasi ezosithatha la sibuye ekhaya siyabonga bazali siyabonga lisele umlayezo lo uPresident Nelson Chamisa ukuthi kasimezele amabhasi ezosilayisha lapha eSouth Africa zomvotela kuZANU PF
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky izolo wazise ukuba eliRussia likhangelele ukuhlasela idolobho leOdessa. UZelensky ukhuthaze izizalwane zakwele Russia ukuthi zihlamukele uhulumende wabo ngoba engumbulali. Kodwa umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Ukraine lingaqhubeka ngendlela eliziphatha ngayo lizabhidlika. UPutin uthe nxa amanye amazwe omhlaba engathatha inyathelo lokumisa ukuphapha kwendizamtshina phezu kwele Ukraine kuzaba lengozi hathi yamazwe amalutshwana kodwa umhlaba wonke jikelele. ngomgqibelo omongameli Joe Biden uprotestane lo Zelensky bekhuluma ngempi esiqhamuke kulelo lizwe. Siqoqele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Ntini, uze sizwe imbono yakhe ngempi le.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi. Ikakhulu singathi iAmerika ingahamba iyekhetha uhlangothi lwe-Ukraine ingenise amasotsha khona, then kuyezoyi-World War III. So uyazama ukuthi aphe ukuthula kumbe ngithi i-negotiated peace agreement, ukuzama ukubahlanganisa uPotent nomongameli we-Ukraine ukuthi bekhulumisane. Ngibona ngani yikho kufunakala igazi vele selichithekile, akusafunakala khathesi ukuthi kube le-negotiated agreement, kube le-peace. Uma ngiyabheka bani lokhu kwenzakale ngesikhathi samongameli uDonald Trump wayevele ekhanya esesikhwameni sikaPutin. Ngibona ngani Russia ingene masinyane yachaya kungalama consequences, kungazange kufakwe ama-sanction ngele Melika, kungazange vele kufakwe lutho. Kuyeza zingenela uPutin njalo esupporta uDonald Trump ngoba bebekhanya bevele besebenza bonke. So ngibona ngani kwenzakale into enhle ukuthi kungenzakali ngesikhathi sikaDonald Trump. Ngombono wami ngibona ngani vele ngo-2016 iRussia ize ingenele ukhetho lweMelika efuna ukufaka uTrump. Ngibona ngani vele indaba ye-Ukraine yayisemqoka, babekwazi ukuthi hhayi sizangena kumbe nge-second term kaDonald Trump singenele kwele Ukraine, but unfortunately uDonald Trump kasaphendukanga i-term yakhe yesibili.
Ngokubona kwakho ubona ungani ele Russia lizaphetha ngani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana lingani liyehlulekile ukuthi lingene ngesiphangiphangi kwele Ukraine?
Ngumbono wami ngibona ngani le Russia aladelela alizange nazelele ukuthi ilizwe le-Ukraine kumbe ngithi abantu be-Ukraine bale fayithi kibo, babebheka ukuthi mhlawumbe bakuthi bengangena becrossa i-border ibutho le-Ukraine iselisware, kodwa kuyakhanya ukuthi hhayi bamiscalculate. Okunye esikubonayo ukuthi impi leyo kumbe i-invasion leyo kayikho popular even lako e-Russia, abantu be-Russia abayifuni. Siyabona be-protest emazweni wonke, siyabona abantu baya-protesta bathwela amafulegi e-Ukraine. So mbona ngani i-Russia ayizange inanzelele kuhle ukuthi impi le yasombe ethandwa ngabantu umhlaba wonke jikelele. Njalo siyabona ukuthi ama-sanction asengenile, i-currency ye-Russia le nto yonke sihle yahlabhidlika. So ngombono wami mbona ngani uPutin layo usenanzela ukuthi hhayi limpi le yasonke ezanceda bona. Inkosi sibona kusiba lama-negotiation laphana nalaphana, ngoba nxa yokuthi yena uPutin wevele efuna ukuyangena efuna ukuyatsha umpopo, angiboni ukuthi khathesi uyaye sihamba kuma-negotiation esekutheni. Lokhu kuyatshengisela ukuthi hhayi i-Russia sisehlulekile, njalo labo sebedinga i-exit strategy ukuthi bengaqeda njani limpi abayiqalileyo, okwenzela ukuthi ama-sanction lawa engabulali abantu babo ngendlala.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York ngapha kwele Melika. Singakehlukani lesikhangele impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe izolo. Capes United 6, Iwawa 0, Cranbourne Bullets 1, Black Rhinos 3, Tenax 0, Highlanders 0, Triangle United 1, Ngezi 0, Chicken Inn 2, ZPC Kariba 0. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe ukugcwala kwabantu embuthwaneni yebandla le-Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanquba ukhetho oluzayo na? Bakhona abathi induna uNhlanhla Mangwe Ndiweni kumele abe umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, kodwa uNdiweni uthi yena lokhu kuzavela ebantwini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.